Igqwetha elimele unkosazana kaDemahunga umnumzana Darlington Marange okwinhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu yeZimbabwe Human Rights NGO Forum uthi uKaDemahunga ubotshwe endawonye lamalunga amabili awebandla le-CCC besethesa icala lokuzama ukutshisa imota lwayencintisa kukhetho eSunningdale emele iZANU-PF. UMarange uthi abathathu laba bazamisa umthethandaba kusasa. Umnumzana Gift Ostalo Seziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi amapholisa abophe unkosazana kaDemahunga athunywe ngabaphathi ntambo bebandla leZANU-PF.
Kusobala kithi ukuthi is political persecution, yiku-abhyuza kwemthetho, abhyuza kwamapholisa iZANU-PF ukuthi wonke umuntu obephikisana labo kukhetho liyakwazi kubomguza. Saba le nkinga yokubana abantu beZANU-PF barekhoda besithi fanele silandele labantu be-CCC ababesupport i-CCC. Omorini bavictimizwa ngokuthi bawina against iZANU-PF. Chirumanzu namhlanje sile 5 amamember ethu including our MP candidate Honorable Cheza osebotshiwe njalo uncitshwe ibhewu namhlanje egweru ngendaba ke yokubana ke iZANU-PF ingavumelani lokuthi i-CCC ilelungelo lokumobilayiza nokukhankasa kwele Zimbabwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi amapholisa kumele avunyelwe ukuqhuba umsebenzi wawo engaphazanyiswa ngezombusazwe.
Isu sebatho leZANU-PF athinei nezve mafambisirwo anoita mhosva ire basa remapurisa. Mapurisa pakaparwa mhosva vane mvumo yekuita basa ravo nemazvo vachiteera matips nezvimwe zvavanenge vachinzwa. Kana vamo kaDemahunga vasina mhosva zvinongobuda pachena.
Amapolisa aqhuba umsebenzi wawo nxa kulecala elimangaliweyo. Abe-CCC njengabantu abathi bamela uzivuse lokuvikela amalungelo oluntu kufanele babe yibo abaphambili ekukhuthazeni abantu babo ukuthi bengahambi betshaya abantu. U-Honorable Barbara Rhodes wahlaselwa wangena esibhedlela singakhangela eSunningdale. Ukansila wangena esibhedlela imota yakhe yatshiswa abanye batshaywa. Thina sithi nxa kulecala umuntu kayebike emapholiseni nxa engowezanu-PF sithi umuntu kabotshelwe icala lakhe kodwa abe-CCC bathi bona nxa bengatshaya lokulimaza abantu akufanelanga babotshwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho umnumzana Effort Dlela Ncube owenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi umthetho weZimbabwe kumele usebenze ungakhethi muntu.
Lolu daba luveza lahlela mhlophe ukuthi i-election kayilethanga nguquko lizwe lokhu eliyileliyana elidala elingahloniphi umthetho elingahloniphi amalungelo abantu elingavumeli imbono ephikisana leyalabo basezihlalweni. Icala lakhe yikuthi ukhulumela abantu kakukho okunye kuveza ukuthi sisenkingeni enkulu njengelizwe. Ingabe umthetho usebenza ngendlela awafanele usebenze ngawo, ungakhethi mbala womuntu, ungakhethi ulimi alukhulumayo, ungakhethi ubudala bakhe kumbe ubuncane bakhe, ungakhethi ukuthi ungowaliphi ibandla lezombusazwe? Ngabe kakula nkinga. Inkinga esilayo elizweni leZimbabwe yikuthi umthetho wethu uyakhetha ulobandlululo, ulalabo ababotshwayo, ulalabo abangabotshwayo.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyato ukhuphe umbiko esithi sebebophe uKaDemahunga, uClyde Mashojera, loDaudi Jesupo besethesa icala lokufuna ukubulala umuntu kanye lokubhidliza impahla. Abathathu laba kubikwa babesebenzisa imota kankosikazi kaDemahunga lezinye ezimbili ezingakaziwa ukuthi ngezabo bani. Elinye ilunga lebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala usele nyanga ezilitshumi lanhlanu esejele kodwa engatholakala ngele cala njalo encitshwa ithuba lokukhupha imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingutabo kancube.